Mina igama lami lokuzalwa nginguThemba kuye Nyoni, enginguThemba kuye Moyo ngokomthathu. Ngizalwa eBubi District, ngayendela ngathathwa eTsholotsho. Kumthokazi Republic Party, yiparty esonzikelayo kude kakhulu, ngangokuthi ngathi ngikalise ukujoyina imithokazi ngo-2015. Silwela amalungelo ethu singabantu bakomthwakazi, ngoba abanye bathe beyithola inkululeko yeZimbabwe. Thina njengesizwe sakomthwakazi engingayibala ngithi imathebheleleni, ngihlanganisa le-Midlands, asiyitholanga leyo nkululeko, ngoba isikhathi eziningi imisebenzi asiyitholi, imfundo ngokulinganayo asiyitholi, siyancitha wonke amathuba, njalo asinikezwa amathuba alinganayo. Yiyo into esiyikhalelayo thina singabantu bakomthwakazi. Lo hulumende masithi siyahambisa izikhalazo zethu, akaziyamukelwa ngokufananayo. Thina okwethu yikuthi sivale imilomo ngokuthaywa, sifakwe emajeli. Yikho impilo esiphila ngaphansi kwayo. Le nto ayiqalanga kathesi, into le yaqala ngokobaba bethu ngesikhathi se-Gugraund kuze kube namuhla. So thina sithe sesikubona sesiyintsha, sathi hhayi, lokho ngeke kwenzakale komthwakazi. Yikho sesisithi ngcono sinjani, silimukise abantu bakithi, sibatshele ukuthi ngeke siphile kulumumo esiphila ngakhona. Ukube kuthiwe thina kumele siyephila e-South Africa, asobantu be-South Africa thina, singabantu bala komthwakazi, kumele sidle la kolapha komthwakazi lapho esikhona. Yiyo into esiyilelwayo.
Ngombiko elilawo, abanye bebengacabangela ukuthi abantu bazalivotela ngobuningi babo.
Ngeke ngithi ukuthi inani elaphumayo kumavoti lingeleqiniso. Lokho mina ngisakuyala, ngoba vele iqiniso kuleli lizwe uyalifela. So kungenzakala ukuthi leli nani esalifelayo ukuthi yibo abantu abasivotelayo, kungenzakala ukuthi ayisilo. Njalo okunye futhi okwenza ukuthi abantu bayanjani, bayethuselwa nxa sokuzafika amalokhuzeni. Njengakithi eTsholotsho, into engikhuluma ngayo ephilayo yikuthi abantu kwathiwa sokusele 1 week ukuthi kuvote, abantu bathiwa irayisi, kwathiwa ozadla irayisi leyi engayivoteli iZANU PF uza kubona okwake abake bakubona. So ukuthi sile abantu bakithi besesevat eGugraund usesemzima kakhulu kimi. Mina nginje irayisi yangikhona naleyo angiyitholanga, ngoba kwathiwa angiyiphiwa. Bonke abantu bebesenza i-example ngami ukuthi liyambona umanyeni kayitholanga irayisi ngenxa yokuthi ngiwakomthwakazi. So ngokuthi abantu bakithi vele bakholelwe ekudleni, banendlala yesisu. So kuba nzima kibo sibili kakhulu.